into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo kodwa kayisiyo solution yona leyo isolution ikubamba abantu abayenza leyo nto ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abaku security for service so into ehluphayo ukuyabopha abantu abathengisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto yikho lokho okuqakathekile lokho ukudika labantu abasezitritini laba akusebenzi lutho ngoba ungazobabopha ngaza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani luyana seliye sawa so akusebenzi lutho lokho ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe kodwa ke ayisiyo solution isolution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda likhanda nje kumbe isisu nxa siyisisu liyelaphi isisu salelaphi ikhanda so lapha mbona ngathi siyelaphi ikhanda la ngabe yelaphi isisu hulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto
izizathoke ezibangela ukuthi abantu benze lokho liyake lili ucubungule yini lolu daba ephalamenti
iyakhulunywa le ndaba ephalamenti kakhulu dadewethu kodwa isolution ikakudla siyabonga ukukhuluma i-talk show uthola sikhuluma nje siwumana khona phayana ephalamenti akulalutho oluphumayo ikudlalisa amazwi sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni isolution engiyibonayo mina ubuyanga bungaphela ebantwini yikho okuyenza ukuthi khona abafana laba bengabheni iguga bengabheni ngaphemi lokuya kuthiwa yinja bengabhemi umtoliro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezizwa ukuthi kona labo abanathayo bahambe bethenge utshwala obuhloliweyo laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi ama-form six ama-graduate ungakhuluma isikhiwa labo bafana nbaya kutshayela esinye isikhiwa sokuthi awusuzuuphendula kulusizi kakhulu into ezisubuhlungu nxa sikhuluma sezini mina ungibona ngikhuluma le Facebook yami owalimala ngakho khona so ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali into le yasonto yokudlala ngayo this generation is a lost generation completely balahlekile abantwana uzakhumbula ukuthi kona ebhayibhilini abantwana be-israyeli besiya eKenani that generation was completely destroyed where they just rock yikho sokwenze kunaba bantwana siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe ziningi kakhulu abanye baba ngamadokta ama-engineers ama-robotics kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayayenga abele nhlahla abaphuma ngaphandle kwelizwe ngakhala abantu abasephandle kwelizwe ngabathwala amabhuku la bantu abafundileyo so i-solution first i-solution yikunika abantwana umsebenzi second solution yikubamba labo abadila ngayo lizo nxa zizimbanje olimi izimbanje kubopheni lingabophe abantu abathengisa izimbanje abahodileyo nxa liyiguga lowo muntu waqala ngesayensi yokuthi kona amaglobu aphuma iguga babhani umuntu yena lowo ngoba uzabona ukuthi kona abantu lobonalaba ngabantu abayesabisayo basozabotshwe so lapha ngazi kumbe siyelaphi imbilaphi sifane silaphi isiloda yikubona kwami mina konoko engikubonayo ephalamenti sesikhulume sakhuluma that parliament is a talk show ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sezikhuluma laphana ngangizwisa ubuhlungu nxa zengikhuluma leyi ndaba dadewethu.